Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuMbimbi 2024 Mkhipsi Dube. Endaweni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eButuan Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa nguhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza kuba ngasefodeni.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babebekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola ukudla.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kasabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathule lezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukwethuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi Mnangagwa uza kuthula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokuthule umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi seKZN kumanifesto lonke ye-EFF. Sithe sisuka khonaphana sabuya back ngkhaya. Unfortunately, salahlekelwa ngama-fighters ethu ayi-2. Namhlanje
izaphu yilo ibandla eliphisayo.
Namhlanje sincoba omunye wethu, kodwa hayi kade kungayisikuthi nje usichile ngokuthi kade egula. Lo munye nje wasichiya ngelokhu zengengozi yemoto. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Ni abantu balilithule vela sisabonakali ukhetho solwadlula lakuthatha lokuthathala lachaphansi.
Ah sikhona hayi ngitsho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esuke iyaphazamisa iyona leyo eyama-infighting. ABCCC iye icini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi inhlelo ezenzakalayo. Thina sibizi siyakha ama structures ilizwe lonke. Kade se Mondoro the other day and SG wethu kade se Maswingo. Next week I think was a Victoria Falls. So siyayenza ama programs ukuthi thina singakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokho senza lokho thina siyakha ama structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siya ncoma xa sikubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye acover such people. Thina basikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye, kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi lisebenza lezandla.
Hayi, akutsho konoko. Vele abantu abahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandi-campaignile besithi mina ngiyindose i-ZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo. kodwa mina into engayichoyo ukuthi mina amboni kuloncedo ukuthi nxa amboni into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put a proposal, even request a meeting, jenge leader ya opposition. Nye faga ama position, kutai president, minambone ngane, ulahlike lapa, lalapa, lalapa. Ngoba after my elections, azange sibone any one of us, ama leaders, kumbi opposition, ya msu president, e court ya tai, ka ketua ngabule.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, ukhokhela le-Studio 7 ese-London. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufiswa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisiyana na webandla lezaphu lo usimbalana ngunobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumente. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezi nduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adressa sitshela abantu ukuthi khona siya ngathi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokho akwenzayo kayisikho. Khathesi sile program esiyenzayo siqoxa abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag 2028 is too far. Or 2028 ukhatshana. Ngoba sesikhathi program yokuthi siqoqa abantu beZimbabwe sithi khona kasifuni ukuthi uhulumende lokhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kesho ku 2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi mihleli nokukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe siyabamela abantu obahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma-by elections. Ngakho ke basekelizana ngokutsho kwabo.
Umuntu otsho njalo uyabe engelaqinisa. Ama-by election esingangena ngakuwo yilawa okuqina okuwine khona uGeorge Huma labanye. Wonke ama-by elections abekhona sivela ku-election sikhontestile impumla yakhona kobulawayo isegcekeni sizama le-candidate futhi eBridge West umama uTorisi. So sikhona siyakhontesta. Uhlupho wabadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma-election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyna. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona esingakwenziwa kuhle okwenza abantu bangasivoteli. Sangena ku-drawing board kukhona esikulungisayo. 2023 singenile abantu abasivotela ngendaweni eziningi. Wayenziwa i-by election sangena futhi abantu abasivotelanga. So angazi ukuthi othi kasikubone ku-by election uyabe sitsho ngapho ngoba wonke ama-by election besikhona.
UMnumzana Mthulisiyana na ngunobhala jikelele webandla lezaphu bexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kule-South Africa. Ukubandla le-ZANU-PF uMnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babebekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate wenza ukuthi bebe part of i-Poland. Ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hhayi singaba part of i-Poland. Lathi siyakwanisa ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njani. Aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiyakukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine. Bakhona nje ukuthi besikhukhumise izikhwama zabo kuphela.
Yikho kodwa abanye abathi okungakwenza bekakwesigonokho besabe ibandla le-ZANU-PF. Lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi hhayi lapha kulo buzima. Njalo bala mali.
Hhayi kuqathekile ukuthi akula muntu wesaba ibandla. Ungalesaba njani after election ngesikhathi siqakathekile se-election ungalesaba usiyakhontesta. Nje siyakwazi ukuthi bona bathutha olebhora ngomakwayo. I-ZANU-PF ingatshona isihlupho kungamabandla okuncane lokhu ukuthi kube njani. Mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le democracy. akula nto bangayesaba nje kubandla leZANU-PF. Njalo abakwenzayo ongafuna imali kuyini after election, ongafuna imali kwenzakala during election. After election kumele kuphela besebenzele uZulu, bekhulumela ivoice yabo izwakale, beattende la ama-programs enze ukuthi ilizwe liye phambili. Akula engingabona ukufuna imali. Njalo iZANU-PF abayesabi, bangasibo magwalo ukuthi kuthiwa bengesabi iZANU-PF yokuthi ngesikhathi siyakampeni abaye bekhona besithi sivoteleni bese bezayisaba sesiqedile njani.
Lo ngumnumzana Kula Msanga obexoxa leStudio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo, sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Djibouti, lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo ephakathi kwele Israel labamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
siyosizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sikhona ngale lapho-ke okule nkosi uBonelani Lobhengula wagidwa umndeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Sixoxa lesikhulumeli sakhe uMnumzana Bonman Khumalo. Khumalo, uzawamukela kuhlelo wakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Yes, sizokuthiwa ke selilungiselele ukuya kodakamela. Kulani khona ngani?
Wethu impahla mhlonishwa siya khona kodakamela. Udakamela iFriday ka-5 April kuyi-lecture, kuyimfundiso nje, imfundiso ngembali yethu singamaNdebele. Bese kuthi u-6 ke sokulusuku lwemgido, kube losuku lokupha imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni, njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uInduna uDakamele. So ke hayi, kuyadliwa, kuyafundiswa, siyagiya, siyasina, kumnandi kunjeya.
Yikhangelo labo ukuthi abathole imiklomelo ngabantu abanjani? Izicoco lezi kume njani? Bakhethwa mbani?
Bayakhethana bona. Umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu, onakekela izifuyo, umuntu olima kakhulu, abantwana abenza kahle ezikolweni ku-sports, abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini, yibo labo abantu abaphiwa imivuzo. Kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye, uqade kangakanani khonokho?
Lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu, uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo. Kodwa uma lisenza into ngokuncintisana, wonke umuntu ufuna ukuthi ayintamba abe ngunumber one. Yiwumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing, baphumelele ezifundweni, laba aba-intelligent, laba abagudu abalesipho se-sports baphumelele. Ngoba kuyakhuthaza. Nxa kungekho ukuncintisana, abantu abakhuthali ukwenza izinto. Kodwa umuntu ungafaka ukuthi kwele competition kulo mvuzo, umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo. Kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye, lo ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli sikaBonelani Lobhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungajoni kusasa ba.
Ngiyabonga kakhulu Mthembu.
Hello baba mkhulu, babelobola
usenziwe.
So isikhathi sezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Divana kuhlelo vuselela umoya igama muntungameli inkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo, njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphathelene mfundisi.
Kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo kumbe ukuyakhonza. Lolu ludaba lomnikelo kumbe ukukhupha njalo kwethuni. abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abathina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhipha izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu. Ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2. Ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu. Yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze ngosuku lwakuqala maviki wonke. Yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzikwayo. Siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinti ekhuluma labo ngodaba lomnikelo. Ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo. Okokuqala okungcono ungekho mgceke ukuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-Testament elitsha, ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu. Ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-Testament elidala. Njalo sinanzelela ukuthi kuleli Testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana loThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala. Abantu babeletha imbuzi, abantu belethe izinkomo, abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owaba khona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha, wanikela umnikelo owedlula owethu sonke. So ngakho ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe, kumele alethe olunye ulutho. Lokhu sokwabhadalwa nguJesu, sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu. Kodwa ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno uNkulunkulu wayesithilethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona, ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu. Ngakho siyabe sibisela kuye, nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo, njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo, yonke into esiyitholayo ayisithi ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu, kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe kuThixo.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo. Ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu. Ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga. Asithandazeni. Baba, igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze Baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe. Sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe. Sibongile Baba ngegama likaJesu kusisa abantu abakho abalaleleyo, sizahlangana njalo ngeviki elizayo. Amen. INkosi libusise. Asihlanganeni ngeviki elizayo, sikhuthazana njalo ngombhalo.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabakhulu uNtungami Linkomo, sike sizwe ukudabuka ngcube kuhlelo lwabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso yeScience of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze abathole imitshina abayidingayo.
ukukhipha i-value added tax kuma assistive devices yinto e-right kakhulu yenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokho iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Ukhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabe ezathenga like ama hearing aids, abanye abangaboniyo bahamba ngama walking sticks, abanye basebenzisa ama wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama printer ethu lawa yena yabe ngaboni yabe senida o braille. Lezinye izinto nje ezabe zinceda ama alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day to day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu kodwa bekwanise labo ukuthi bebeyizenzele izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo braille umuntu abesekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa ukuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo uyabe kwanisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability ba spenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha sibona ukuthi bona basasesikolo njalo babedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura uyabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje ku society.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-Campaign Against Budget-Related Communication Pollution. Uhlelo lolu ngolwani, luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo leyo kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu abade bethengisa ama-assistive devices kade sebekhwezile. Kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawo azagcina selokhu esenjalo bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sivanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Mutabo Kancube.
So ngakhulu Thabo Kancube ungathinelwa kusasa jahala kithi. Wezemidlalo intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wenqindi uMeluleko Ndlulube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi esakhula kodwa wagcina ekuthiya umdlalo wenqindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wenqindi ngo-2003 leminyaka elithumi yokuzalwa lapho abekhona lilunga leqembu ebelizilolongela eChaka Youth Center elokitshini lasemakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka umncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu beyingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakobulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni lasemarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's where abantu abaningi abaqala ukumbona khona, abaqala ukubona ukuthi hayi kanti umfana lokho kulesiphiwo esingaka seboxing. Ngokudlala kwami khona le Marondera 2009 National Youth Games, ngabuya le gold medal. Sahamba kuma-Champions of Champions around November, December khona After I was a champion in Pinweight Division, at that time, I was 45 kgs. In first weight, it was 25 years. Very good catch and Pinweight, I went to Balula. Just as we were 2010. National Youth Games, ARR. Now we are the gold medalist for Turkey.
Ngemva kwalokho umqeqeshi kaNgulube uMuyu Philip Striker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwa eli amateur abe li professional. Njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu.
Around 2010, Coach Philip Striker decided ukuthi thina sijoining professional boxing. Ngoba lathi sasesizibona singabantu ukuthi hayi lathi sesingakwazi ukudlala ku professional. Ngakuthena lo ufana ngokudlala leko kuthiwa ngontando sibambe. Sadlala 1-1. Sahlala isikhathi, the trainer singatholi ivili game. Ngahlala sibili isikhathi, ngingadlali boxing ringing the trainer, trying to find my sponsors, trying to find what he I told Anjani came as a professional boxer with Sula. So, the second game I met was 2018. And then I went there because the Mundung and Kalala, I say Kalala Kulama came a professional. I mean, I was in the map catches. So, that's why 2018, I lose a corner. I hope about the boxing.
Oh, my daddy, which old Bangulu, Belbang, I sell a range, I will sell a lay Mulia, I was a bonus of funny little bad thing.
Unfortunately, I isn't as happy in here as Funangas or Sinus Kati. Family, so I was one in Sukutini, we go boxing just because I was in the family. So that's why I come here to Islanders. I feel I'm a cultural up Islanders, it grounds me.
Ungulube, where I figure Saiminaga, and Amachumama Tatulam Billy, Mtazing Amachumama Billy, let's two Pagyon and Lenya Rambimbito, what we is Fiso Sake, Uguba, and Abum Daluing, and you have Vuselo, Fan and Jenga Utala, Lapo, Atola Kona Tuba, we have Varache, Lamak, and Baum Daluing, and then the winners Gene, Europe, and Lagobulao, and let it say Utrechapa Liga until labo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyakholo Njanji, ungathini lokusasa, ake sizwe ezomculo.
Jolo, jina siyathanda, uyipinji yami sithandwa sami.
Salibonani balaleli labalandeli be Studio 7. Igama lami mna ngingumeri Sikhumalo, umhlabeleli we-jazz, Afro-jazz, actually, let me say. Ngithanda ukuthi ngilibingelele lonke, ngithi linjani ukuphila. Mina ngihlabelela ngikhona apha eZimbabwe, eHarare, just to be specific. So, kathesi-ke ngise-studio, I'm actually preparing, ngiyalungiselela. Ngathi mina ngesikhiwa i-single engizayiletha. Umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi kumbe ngithi kuboJuni khonapho izabe selilawo umculo ovelela kimi. Mina hayi ngilithanda lonke, ngithi ngali ngaba lokulalela okuhle okwathesi, ngithi lisale ngenjabulo enkulu. UNkulunkulu alibusise lonke.
Telling me of the plans he has, baby. I'm Salane Kaya. Sia fasa, we pinji ya mistando sam. Otando lo amigo estando, is like pure silver. O mama wa costando sam, say this is Federico.
Lo umculo ke wakhumalo kuya kukhumalo phela indoda Ngikhoza kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu. Singagqibi uhlelo lwami namhlanje wothi sikhangele bese lazo uMongameli Emerson Mnangagwa. Ukhangele ukuba kusasa uza kuye emhlanganweni omkhulu. Awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu. Kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bomba elithiwe eBidwell Falls Airport. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalisa umthembo Steve Hawkins Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.